yonke nje ibandla ekumisayo sikhalele lokubana sinqobe ukhetho lolo olwenzakalayo endaweni eziyisithupha lapho kubota bona ngelanga namhlanje siyeqinise bathe kubana imisebenzi yethu ebesiyibamba kuranga besiyenza njaibona abantu bebona kuqakathekile ukubana bakhizodele siyini sibe ngamakazela angewethu amelele kweze indawo.
Kuyini okutsha ongathi likuthembise abantu okungenza balivotele bathiye amanye amabandla aphikisayo?
Abantu bakunanzelela ukubana i-Second Republic le ekhokelwa ngubaba uMnangagwana ibhizi ukuvuselela izinto eziningi ezase zimile. Siyakhangela izinto kezeyokulima ama-irrigation schemes amaningi alokhu ehamba evutsha, njalo amadamu amaningi asiyakhiwe ukwenzela ukubana sibe ngama-all-rounder nyaka wonke nje singambeleli utawona kubinywa ngesikhathi sezulu kuphela, ukwenzela ukubana sibe ukuze isiqiniseka sokuthi bona sibe food security elizweni lakithi. Konke lokubana yimisebenzi etshengisela ukubana uhulumende ukhangelele phambili ukubana asabalaze umnotho wethu, njalo asabalaze i-food security kungabi nomuntu olambayo. Izinjenjalo zonke lezikhalela le migwaqo iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu babafinyelele ukufika endaweni bejijile, njalo abayenza i-trade bafanise ubona kwesenze emigwaqweni eyabe ibekile iyozinara zethu lasikuzisa sikhuluma kanje ezenzisa ngale siyabona umahluko owenziwayo. Konke lokubana izinto ezihugayo ezingafuga abavotayo bana bebekwazi ubana ibandla elingabaqhwela phambili, ibandla elingabafikisa eKenani yiliphi.
Lanxa kuke kwaba lokufuthelana lodlakela ikakhulu insiza lasemadobo, sizwa kuthiwa kuvotwe kuhle nje ngokuthula enamuhla. Kukhona ongathanda ukutsho phezu kwalokho?
Njengoba ngihlala ngifuna thina njengebandla lezaluphiko aso bandla elichaza njalo elithakazelela udlame into embi esikhangelela phansi esingavuli ukuyizwa isenzakala. Siyafisa kakhulu ubana abantu bezinto zabo ngokuthula langenhlonipho. Nanko phela umkhokheli wethu webandla u-First Secretary ubaba Mnangagwa, naye umsekeli wase-Second Secretary ubaba uthiwenga lo munye futhi u-Second Secretary ubaba uMohadi, bonke bahlabela ingoma efana nayo eyokuthi yona ukuthula akube nathi. Siyakhumbula izinto owayengu-Second Secretary ngamuva ngale ubaba u-John Landa Nkomo eqala inkulumo yakhe lanokuthi yona peace begins with me, peace begins with you, peace begins with all of us.